mina yimo ukansela uSolomon Mkhoni moya wakobulawayo hayi bantu bakithi besifike isikhathi njalo sekefule kisimoshi lomnyaka omutsha hayi silifisela umnyaka omuhle omutsha kanzele abantu bakithi ukuthi isikhathi sekhefu asitshiyananga lesinye isikhathi sonke sephakathi kweminyaka gcina amanzi ethu ngoba okwamanje asikatholi amanzi amaningi angena emadamini ethu kanjalo abahambayo bachiye iminyango yezindlu zabo bekhile ngoba amahlela abhadlile kulezi nsuku zesikhathi sekhefu lekhisimusi libe lenjabulo lentokozo ngesikhathi sekhisimusi bantu bakithi siyabonga
mina ngufoma senata wayitholo ukuthi ubelieve kawule ekubandla lezanupf i-provincial member ithi ifisela abantu bonke ikakhulu ngiqala ngetholoto yesengikhayela izimbabwe yonke labanye abasendaweni ezijiyeneyo zelizwe ithi ibele khisimusi elihle kakhulu inkosi ibabusise ye ndandi ukuthi ngibonge umnyaka oka-2018 lapho esekhona isikhathi sethu sikhulumisana sikhangela inhlelo sikhangela konke okade kukhangela ukhangela okade sikukhangela phakathi kwelizwe lezimbabwe okuhluphayo lokulungiswa okudinga ukulungiswa kodwa sindawonye ngibona ngathi langena ku-2019 ihambe sindawonye ngokubambana sizakutsha ngendlela zenhlelo zethuko lakho konke empilweni zethu ngithanda ukuthi ngishayele njalo ngihlisele inkathelezindaba ze-studio 7 ukumnyaka 2019 omuhle nenhlelo zabo ezinhle ezifinyelela kuzulu wonke ikakhulu ngangikhangela mina njengami ngisezigabeni ngapha ngaphandle abantu balalela u-studio 7 awulamnye umsakazi obawulalelayo u-studio 7 umsakazi omuhle kakhulu ongela bandlululo owakhethiyo abantu bezokwazi bekuthothoza u-studio 7 kodwa u-studio 7 akusiqiniso lelo u-7 unika amathuba wonke abantu amabandla wonke ezombusa azwele abantu bonke abavelela ngaphi langaphi bonke balebalithuba ukuthi bamele inhlelo inhlangothi zabo kungela kukhetha ukuthi lo iwaleli bandla lona ngalibyalo ngokunjalo basifisela sibi umusha oka-2019 singabaphilisa ibaphathise ibanike isizulu sesempilo.